yekunzima bakithi kulizwe lele Zimbabwe amathole gate bakhweze ngelanga linye izolo bengihamba ePlumtree kusweni ngisiye ePlumtree bekuyimbhadale $2 mase ngiphenduka sekuthiwa $10 so emangweni ke wesigodini abachayeli abaningi balile ukubhadala leyo mali sethiwa babhadala ama-$10 amakhombi abhadala ama-$15 ama-trucks ama-$25 la amade kakhulu ama-$50 abantu bathi imali esingelayo kasiyiplananga yindaba singaziswanga kulesi khathi ukuthi-ke kuza kwelitholigeti mhlakabani kwenzela ukuthi silungiselele sokube lobunzima kakhulu-ke kwitholigeti esigodini kabachayeli abaningi besithi leyo mali kabalayo kabayenelisi ukuyibhadala yiwumumo okhona yena lo ukuthi itholigeti iphongukhwezwa khonapho abantu bangalungiselelanga.
Manje kugcine kuhamba njani? Sikhuluma nje sekulungile na, sebezidlula imoto?
Sezidlula imoto, sezibhadala ngoba sebezwile abantu, kodwa-ke izolo abaningi baphambukile-ke bathi kabalayo leyo mali badlula bengabhadalanga-ke kube umsindo sibili wavalwa itholigeti esigodini kwesikhathi eside kakhulu ngoba abantu bebangalungiselanga bekungelayo naleyo mali. Kodwa-ke nxa izolo sebezwile abantu lamhla sokungcono-ke uhamba usuyidingile nxa ungelayo kawusahambi ngoba ungelayo ungenelisi ukuthi ubhadale.
Kanti khona ungadlula abakuphi na ithuba nxa ungelayo imali lokuthi uzayibhadala usuyitholile?
Itholigeti kubhadalwa khonapho-ke lanxa ungazama ukukhuluma labo bakutshela ukuthi kulama-cameras athathayo ibona ukuthi wonke umuntu uyabhadala. Ayisiyo nto yokuthi ungadlula uthi ngizathi sengibhadala, uhle uqale ngokubhadala uthi usudlula kawudlula ungabhadalanga kutholigeti. Yilo uhlupho olukhona lonalo likho abantu bebeqhala-ke ukuthi-ke abanyeke bahlangane lakho khonapho bazange batshele kusasenesikhathi.
Okukhanya kube lo dubo itholigeti yona le eyodwa yini esigodini kumbe akhona amanye lawo abe lo dubo olufana na?
Engize ukuthi ibe lohlupho ngesigodini ePlumtree kungcono bebenika abantu ithuba ukuthi hhayi sizakhweza ngesikhathi esinje. Ngithemba bavuke bekhweza lamhla ekuseni kabasakhwezanga-ke izolo. Kodwa-ke imemo kade beyiphiwe ibingeyokuthi izolo ngo-5 o'clock bakhweze bonke. Kutholigeti ePlumtree bathe bathi hhayi sizavuka sikhweza ngelanga elilandelayo. Kodwa-ke esigodini bathe bakhweza khonapho yikho kubangise umsindo wabachayeli sebesithi leyo mali kabalayo angeke batshelwe khonapho ukuthi wabhadala. Kodwa-ke kwezinye indawo ade bebanika ithuba ukuthi bazavuka bebhadala lamhlanje bekungcono-ke khona lokho lanxa yena leyo mali ingatholakali iyimali engekho abantu bezimbabwe behlupheka ngoba sotholigeti yodwa-ke ekhwezile izolo nabe-V I D ukubhukha ukuthi abantu batheste bakhwezile izolo umuntu ebebhadala $20 ukurejista ukuthi abhale i-provisional kumbe atheste i-road test class 4 bakhweze yaba $100 izolo khonapho ishe yakhwezwa ngo-2 o'clock abantu abaningi babuyele ezindlini bengela mali zona lezi zokubhadala.